ama results e O level sandu wathola nje aphuma namhlanje sitshela ukuthi kule percentage pass rate e 2.6 edlula ye previous year ka 2021 28.96% yo e pass rate ye zimseke O level.
Ngiyazi ukuthi lisayihlolisisa impumela le eyama O levels ezimseke moyo, kodwa liwabona njani?
Kasithokozisi imbangela yangikhona, sibone ngani last year kwaba lama disruptions abanye engawe COVID, kwaba lama challenges vele esilawo, izikolo kazila mabhuku, izikolo kazila babalisi kuhle, izikolo kazila access to internet, izikolo zile disruption ye electricity.
Nxa siqathanisa imihloliso ye Zimsec le Cambridge, singathi impumela engconywana yiphi?
Uma siqathanisa labantu abayenza iCambridge, iCambridge ingani yenza kuhle kule Zimsec ngenxa yokuthi iCambridge gayila gayenzi njenge Zimsec. Zimsec kuphumzekeliso ku mathematics, but khona there is only one syllabus for all candidates. iCambridge iyafaka i syllabus for faster students. So uhulumende engayenza i-syllabus ihambelane le-Zimsec, le-Cambridge ivumela abantwana bebhale i-syllabus ebalingileyo bona ngokwabo. Silokhu sacubungula ama-results akoBulawayo ukuthi aqathaniseka njani nama-results akwezinye izifundi.